Right, namhlanje kade lililanga lama youth kade hlangana eHarvest House befuna ukuthi babonisane ukuthi bangenza njani udaba lokuthi bakuhambise njani ukulungiselela ukuthi labo njengoba uPresident wethu wasitshela ukuthi u-2020 umnyaka we-action lokuthi engisele ukuthi silungisise sitengise ilizwe lonke lalabo abaphetheyo ukuthi sinqomeni bathe wona sebengiqeda umhlangano basengena e-streetini sikaNelson Mandela kodwa kade sebevinjele already kwelinye isayidi ngamapolisa.
Manje kugcine kusenzakalani? Belokhu betshengisela na kumbe bagcine bevinjwa bahle bacithela?
Ya, bagcine sebephoselwa amatiye egazi sebegidiniswa sokukathesilo abantu sebephonga ukungena yonke ndawo zaleka sebebuyela ezindlini zabo ukubona kwami.
Akula yini ababotshiweyo?
Ngikhuluma kanje angikazi ngoba nami ngikwenye indawo ngikade ngikhonapho so ngikwenye indawo lapho engihlezi ngilelele abafana bami lokuthi sibuyele lati.
Sizwa kuthiwa abantu makhaza labo bebesebengenile labo ezitaladeni bencedisana labakhulayo be-MDC.
Lonelo liqiniso ngoba uyazi umuntu isekeli zonke zeZimbabwe naso silomoya ukuthi abantu be-MDC mabenze something babathungamelele ukuthi bathengise ubuthungameli noma ukuthi i-government yaleli lizwe ukuthi lokhu ekwenzayo kuphelela kusuthisa wonke muntu kodwa kuzisuthisa bona bodwa abantu be-ZANU PF.
Kahle kahle injongo yokutshengiselana leyi bekuyikuyini?
Ukutshengisela okwenziwa ngabantu lapha ukuthi batshengise u-government uhulumende we-ZANU PF ukuthi abadabanga kanti badakazeleli lokhu okwenzakalayo ukuthi amafutha ezimota aphongukhwela isikhathi sonke intengo yezinto ezithelile emashops iphongukhwela uhulumende ezithulele ungazathi kaboni lutho.